Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNkwekwezi 2021 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abadika balulandeli uhlelo lwe COVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obulewe ngumkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibusiness.
Lokhu abantu bedideke ingqondo ngokususwa kukamnumzana lokhu malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe leZimbabwe.
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona eSupreme Court.
Izakhamizi zikhala ngabakhuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide nokunye.
Ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye.
Sokule minyaka emibili wabhubha uDumiso Dabengwa wayekhokhela ezomvikela lamasotsha ensitha kubandla lezaphu lebutho leZebra. Lingakhuthwa ngezamasiko.
Siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa.
Lidlale njani iqembu leHighlanders leLebulawayo Chiefs? Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abanye abantu abahlala eKwekwe bathi abasoze balandele isiqondiso zomthetho okuvalela uZulu ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhakha weCOVID-19 oqhamuke kwele India osutholakale edolobheni leli. Bathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho leli lifakwe ngaphansi kohlelo lwe-lockdown okwamaviki amabili kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obulewe ngumkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India okubikwa ukuba umemetheka lula njalo ubulala abantu abaningi. Loba kunjalo kulabanye abantu abathi kabasoze bahlale ezindlini ngoba kumele baphandele imuli zabo ukudla. Unkosikazi Lethubuhle Sibindi, isakhamuzi seKwekwe, uthi banyeke bahlale ezindlini ngoba bayazisebenza.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibusiness. Abezomthetho labo sebethatha advantage ngoba somelwe khathesi ukhiphe i-bribe ukuthi uze bakuvumele ungene etown yesebenza. Bekungabe kube kungcono ukuthi ngabe uhulumende wenze i-serious contact tracing.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu uyakusekela lokhu.
Abantu abalandeli umgoqo efakiweyo ngenxa yobunzima besimo somnotho. IKwekwe yonke jikelele siyabona laba abaphila ngokuzithengisela ngoba imali ingena lapha ihle iphume okubangela ukuthi abantu begcine behamba nje bengasanaki le migoqo efakiweyo ngenxa yokuthi kufanele bebone ukuthi izimuli zabo zidlile.
Kusenjalo amajekiseni ahlatshwa abantu ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane leCOVID-19 asesilela kobulawayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlale wedale le-Executive Council yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi umuthi osilelayo kumele udingwe ngokuphangisa.
Kulusizo ukuthi siyatshela ukuthi lapha abantu bahambile befuna ukuthi bayehlatshwa ivaccine leCOVID-19, kodwa siyatshela abantu abaningi ade behlaba idosi yokuqala bathi bona kuthiwa idosi yokuqala ayisekho. Ngokunjalo kwabantu khaya ngathi balo ubuhlungu. Uhulumende kakunanzele masinya ancedisa abantu ngokuthi awodele idosi. Abantu nxa kunemkhuhlane sizwa ukuthi uyamemetheka sokulalo futhi ongathi ubuya uphase number 3 ongathi lolanga, kambe nxa kubuya kunje kubuye futhi kuthiwa kusela dosi ongathi asuyente. Uhulumende kangenele masinya anceda abantu.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi umuthi uyasilela ngoba abantu sebezwisisile ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Government kumele izame ngokusemandleni ukuthi yenze ukuthi i-vaccine itholakale. Khangela ukuthi abantu bathe sebeyifuna i-vaccine kwenzela ukuthi sivikele lo mkhuhlane.
Ekhuluma le-Studio 7 namhla emini, umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuthi ubulawayo kazange yathole amajekiseni awokuhlaba abantu okwakuqala kulawo atholakale muva. Uthi kabalalwazi ukuba bazathola nini amajekiseni la. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula 1,600 630,348 sebahlatshwa okwakuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu, i-273,725. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye, i-1,586 eZimbabwe.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Loku abantu betiteke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Inhlanganiso yeYoung Lawyers Association of Zimbabwe labantu abambalwa okwamanje sebephanyeke udaba lukamalaba eConstitutional Court besithi kumele kudingisiswe ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza njani iminyaka emihlanu yokuthi asebenze engumahluli omkhulu uChief Justice. Abasekela uhulumende bathi kwengezwa ngemfanelo iminyaka yokusebenza kukamalaba kulandelwa ukupaswa kumthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2. Uze sizwe okwenzakalakho namanje, sixoxele umnumzana Majobana Ncube igqweta elilwela amalungelo kaZulu.
I-decision ye-High Court was appealed e-Supreme Court, yaphikiswa e-Supreme Court. Loko kusho ukuthi i-common law yeZimbabwe iyabe sitsho ukuthi i-decision leyo yama-judges e-High Court isibekwe eceleni, esilunge sithi i-suspended. Angikwazi ukuthi yikho okwenzakala yini eHarare, kodwa engikwaziyo engikubonileyo ukuthi uGwawuza nguyo ongu-acting Chief Justice. Whether uMalaba is taken time off or is on leave, asazi ukuthi kwenzakala neHarare. Kodwa nxa kuyikuthi kulandelwe khona ukuthi i-appeal iyasuspenda i-original decision, it means ukuthi usemsebenzini, kusho ukuthi isalary yakhe ulayo, kusho ukuthi yonke into imi ngalowo mumo until i-Supreme Court yenze isinqumo ukuthi iyavumela le High Court or not.
Kuyini okuza kwenzakala emthethwandaba khona manje nxa sikhangela ngokuthi usuka aphilwa ke kumele kwenziweni kuya phambili?
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona e-Supreme Court, ngoba singeke sitsho ngokuthi kuza kwenzakalani, kodwa esiwunanzelela ukuthi wonke ama-judges e-Supreme Court akhona abayilabo abanye ababebotshiswa edale le-High Court. Okusho ukuthi lawo ma-judges awe-Supreme Court akhona okwamanje angeke ahlale ukuthi azwe lolu daba. Kusho ukuthi kuyabe sokufuneka ukuthi mhlawumbe kufakwe esithi ngama-acting judges. Kodwa nxa sinanzelela i-Supreme Court Act ithi ama-acting judges abavunyelwa ukuthi bahlale bebodwa, lizananzelela ukuthi i-Supreme Court iba yahlala kungama-judge amathathu e-minimum or i-maximum ye-5. Okusho ukuthi ama-judge la ama-acting angake ahlale ewodwa nxa silandela i-Supreme Court Act. Kufuze ukuthi ahlale elo Supreme Court judge ovele appointed to that bench. Okusho ukuthi engunanzelelayo okungenzakala ukuthi kuthathwe ama judges amanye from the High Court appointed effectively to a Supreme Court, lobo oyedwa lobo ababili, oyesithathu ube ngu acting judge kumbe ababili kube ama acting judges, ukuthi bahlale ukuthi bezwe indaba ye-appeal le. Asazi ukuthi bazayiphatha njani udaba, kodwa sibonile phela ukuthi abe-High Court batheni, so silindile abe-Supreme Court sizuthi bazawuthi.
Umnumzana Majobana Ncube ligqweta elilwela amalungelo kaZulu, sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhala abantu esigabeni sebubi esabeleni seMathebeleni North abathi umnotho wabo ukuquluzwa ngabantu abangajiyi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso ye-Habakkuk Trust ibambisana le-Studio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. Umnumzana Ruben Ndlovu usobhuku weNaleni Village uthi akulantuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. ngoba izigaba zethu 1 asila clinic 2 asila sizikolo isikole silazo lokho ke inaleni yona ngokwayo sisafundela ku farm houses sizama ukuthi sakhe i classroom block ngama resources wona lawo awe golide
okulihlanganiso yehapa ku trust unkosazana nomsagumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okuthiyeneyo bathuthukise isigaba sabo
ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye babhadale kumbe ama 10% endawo ukuthi lati ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha lanezasala linjani lizithuthukisa ngakho sikhangele ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo ukugejelwa amanzi ukudinga amanzi ukwakhiwa kweklinika ukulungiswa kwemigwaqo sikhangelele ukuthi inzuzo esiyithola khona lapha iphume ngaphi ekutholeni igolide manje wena basuke abasebehamba le golide lonke bachiye futhi bebulele ezemvelo bedilize izihlahla utshani kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele
lokhu kusekelwa ngukansela Robert Lunga
basabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lati isincedise ukuze sibe lama infrastructure anganakhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even ama clinic ikho singani sikukhangelele sibili ukuthi abanikazi bezimayenzi sikhulumisane labo labo bebele ngabe sebenza ezindaweni zethu bethatha igold ezining at least bebele plow back ku infrastructure ku development eyabe silawo ku community so singathi sesaqalisa ukuthi sikhulumisana nawo kuzibona ngani kungani kuzahamba kuzaphumelela
kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijeneyo eziqoqwe yapha ku Trust le Studio 7 sokule minyaka emibili uDumiso Dabengo wabhubha kulabanye abathi kumele imisebenzi yakhe ikhonjulwe ngabantu bonke eZimbabwe ngoba waholela umuntu wonke ngesikhathi sempi yenkululeko. UDumiso Dabengwa wayekhokhela abesitha kubandla lezaphu lakubutho leZibra. Wangcwatshwa eNtabazinduna. Sixoxe lomnumzana Patrick Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu ngemisebenzi kaDabengwa.
Namhla siyakhumbula umnyaka wesibili sitshiye leqhawe uDumiso Dabengwa. Lokhu siyaphambili ngomsebenzi wakhe awungasawufezanga lezifundiso zakhe ayesifundisa zona lokhu sizikhumbula ngoba ufika uDabengwa ekhala kakhulu ngokunganakwa kwembali yamazibra ngokunganakwa ngokulwa kwamazibra ekukhululeni leli lizwe into ebimqoka kakhulu kuye ukuthi imbali yamazibra inakwe so ngilingananzelela ukuthi izibra khathesi isiphuqile yaze yafika khona nale president ya amendwa lani Veterans Act kungezinye kwezi zezifiso zikaDabengwa abeziphusha ngesikhathi silaya ngakho ke imbali yakhe lathi njengezaphu sayefuqela phambili uze sifeze amaphupho akhe ashele umqabo sidlala ngokuthula manxelela
umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Indaba yomlilo inyira Congo ikhafula amalahle avuthayo kule Democratic Republic of Congo duzane ledolobho leGoma. Kubikwa ukuba kulabanye abantu asebelahlekelwe yimizi labanye asebebaleke kuleyo ndawo ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangabulawa yimlilo lo ovuthayo. Iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League kule Rwanda. Kulamaqembu alitshumi lambili angqikelana emidlalweni le esungula iBasketball Africa League. Umongameli Joe Biden usethule umthetho wokuvimba ukuhlanyezwa kwabantu abadabuka eMpumalanga. Umthetho lo usekelwe ngamabandla amakhulu elizweni. Okwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngolunye udaba olumangalisayo olokuthi-ke amantombazana asezidingela amajaha. Wonke lokhu kwenzakala enkundleni zokuxhumana ezinjengaboFacebook laboWhatsApp lokunye okutshiyeneyo. Namhlanje-ke sixoxa lo nkosazana Seludewa.
Kuyenzeka angithi lamalanga vele uthando siluthola ku-internet. So vele kuyenzeka bayadinga uthando abantu, nathi singabantu besifazane siyakwazi ukuthi sikwazi nathi ukuthi siludinge siluthole. Ya, kunjalo.
Right, akusitshele sike sakubona nge ku-social media sibili xoxa labanye abantu ubatshela iqiniso ukuthi nasikhombisele ija sitshela kancane.
Ya iqiniso shema ingishilo yawujahana ngambona sahlangana nje kwenye igroup nje Facebook ngamthanda, he was looking so nice, so handsome, ngasho ngathi hayi uyabona lo umhlobo wenkomo zami lo engaba umkhwenyana wakodewa. Waqale sahleke cabanga ukuthi ngiyadlala, hayi wabona ukuthi hayi ngi-serious. Kumanje nje hayi siright saxoxa mpela saxoxa ngase ngithi kuye mina ngizovula isifuba sami ngimtshela iqiniso, angifuni ukuthi ngubhode ngale sikhulume nge-COVID sikhulume ngezinto ezingekho. Hayi bhuti, mina ungishaye ngaphakathi ngikuthandile. He was just so shocked, waba shocked wathi really, ngathi yes, wathi uthandeni, ngathi nje ukubuwa ngokwakho ngingene ithombe ezithombeni zakho ngabona ama-photos wakho. So hayi wena ngumhlobo wenkomo zakithi straight. Hayi ngihlulekile ukuzibamba ngoba ngacaba ukuthi ngithumele umngane wami ne, ngase ngithi hayi ngithi ngingamthumeli lokho kufana phela lokuthuma izambani, ukuthi izambani gijima laphana egundwaneni. So ngathi hayi angeke ngize ngithume izambani leli ukuthi liye egundwaneni ngoba igundwane lingafika lilidla izambani. Ngathi thi ngimlande mina straight ngifike ngimtshele ukuthi hayi mina ngiyazithandela lapho kuwe, enebe ebengakholwa uze wabona ukuthi hayi serious lo muntu, hayi uyangithanda.
Ye, kodwa kunjani, kuhamba kuhle kumbe?
Kuhamba kuhle, kusahamba kuhle, angazi noma kuzobuye kutshintshe ngoba halo akekho nje lapha e-South Africa naye kwelinye ilizwe.
So kodwa kujayelekanga lokho usithethe ngabesibidi?
Hayi ngizinikile. Ngathi ngiqale ngisiba ligwala ngithi hayi ngizamqalaphi nalo muntu, ngizamqalaphi ngoba ngikho lapho engizengacabanga khona ukucela umngane. Ngabuye ngathi hayi umngane ngeke ngimthumele, what if uzafika ngala ngibhode emuva bese uyamthatha ngoba hayi muhle phela umntana abantu, uzele umfazi laphayana.
Uthole inkosi yakho eh?
Hayi ngathi ngiyitholile.
Yeah, so ulukawunti lizashata kumbe iza kuza njani ukuthi libonane njengoba omunye ukhatshana omunye ongapha omunye okhonale?
Okwamanje kusase-eli ukuthi sikhulume ngomshado. Okunye futhi okwenza yikho lokho ukuthi omunye ukhatshana kulama-COVID, ukuhamba kuvaliwe, abantu abakwazi ukutravela. So sizobona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani.
Abadala bazawuthi vele ukukhombisa amajaha kulizilo. Wakubatshela abadala ukuthi heyi sokume njani?
Kwakulizilo kudala, manje akuseyizilo. Omunye nomunye uyazikhulumela into ayifunayo. Izinto lokhu ezitshintsha, siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebe bekwazi ukuthi abantu ababo sesibakhombisa. Siyakhombisa sisadlali sibili, sifuna ukwakha imizi sizikhombise. Kathi ngayekela ukukhombisa, uzangikhombisa sikhathi bane ngamboni. Animele ngimlande lapha ngiyemkhombisa abekwazi, hayi kulo siso nje ongifunayo.
Hayi ke sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besilo nkosazana Seludewa ohlala khona ngale kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi?
Sihlangane njalo bazalwana abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sokuqala sabala indima ezimbili ufolo 8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4. Kwathi ehlangene nabo abayala ngokuthi ningamuke iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Nibe ngofazi bameJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcinani komhlaba. Namhlanje ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini amabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke. Lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yilo lalo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe uNkulunkulu enze okuqondileyo kube nobufakazi. Kakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Kungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye khuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba suwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanxa belezikhundla ezinkulu ngekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema, bangayabukwa eJudiya, bayibukwa eSamaria, kodwa lapha abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo nokuzenzisa nobuhwaba nokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi nxa uyilokhu enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathakeli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sicela ukubana usitshengise amandla eJerusalema leli sikulo ngokushiyana kwethu. Senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukalika phambi kobuso bakho. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. So isikhathi kona manje sezabatsha.
Lingali tshona njani mthokazo omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Gobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla abaziphandelayo ngesingezi bathi baku informal sector sikhangela udaba lokuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi eZimbabwe lisalwisana ngeCOVID-19 silo Mike Ondweni oyenhlanganiso yebulawayo Vendors Traders Association kanye lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo sokuqala lo Ndiweni Ndiweni abantu abakumsebenzi wezandla baphila njani elizweni siyezwa abanye bekhala besithi ukuvalwa kokungcele sekuphambanisa indlela abathola ngayo imali.
Ya, abantu sebesebenza ngama runners kulabo abafuna impahla ezivela phandle kwelizwe. So kulabantu ke abagijimayo besebenza ama truck lawo, ama haulage trucks abanye besebenza ezinjela ukuthi impahla zifike elizweni. So yikho sokukhona kathesi kulosizo ukuthi uhulumende sike samtshela nyakenye ukuthi ama border kavule ngabantu baphila ngawo, kodwa ke avula okwenyanga asephinde valwa futhi njalo. Ngawo uhulumende uyalayela abantu avule amabhoda abantu baphume bayithengisa impahla.
Manje Ndiweni, udaba lolu lungalungisiswa njani?
Kule ndlela zokuthi nxa evule amashopsi-ke nalawa abevuliwe abe njengokuthi nxa evuliwe kathesi kunje singathi mesina njengomzekeliso kube la mashops vele ayenzelwe abantu abazoda impahla abavela sithi eZimbabwe belandela izinqubo ze-COVID-19 kuyasukulungisa kwenziwe. Amabhoda avale abantu angabayanga abantu abanothileyo bayaziphaphela nje akula muntu omiswayo nxa efuna ukuphumela izweni esemoyeni kuvalele thina phela abayanga esenye sokuthi sinjani sibhadele indizamshina sicha siphaphe sihambe lapho sifuna khona.
Hayi, siyabonga Ndiweni. Wothi sizwe ukuthi uMhlubulo yena uthini. Robson, udaba lukhona kuhlelo uluzwile, yini umbono wakho?
Isimo lokhe sinjalo, kodwa siyasebenza okuhle ukuthi sesisebenzile isikhathi eside sesiyenelisa ukuthi sisebenze, kodwa isimo asikajiki ngoba kathesi lokhe sisasebenza ngokusebenzisa ama-sanitizer nawo aziza inkulungwane zemali kona singafanisi ukuthi siwathenge.
Kulula na ukusebenza elizweni kulesi sikhathi nina abakumsebenzi wezandla kumele liqhubekele phambili lihlonipha imithetho evimba ukumemetheka kwe-COVID-19?
Akukho lula ngoba into esisebenzisayo ama-thermometer lawa yokuthatha ama-temperature abiza la ukuthi sisebenzise ama-battery. Ama-battery aba yinto ebiza kakhulu ukuthi uwasebenzise, uzabe uwasebenzisa la kubantu abangathengiyo abasidlulelayo abadlula bebuza ama-price bazidlulele. Le-sanitizer uzabe ugezisa abantu izandla abantu abangathengiyo ngemva kwesikhathi okuphela kwelanga uzabe ususebenzisile into ongasoze ukwanise ukuzivisela ngeprofit uzabe uyitholile ngelanga.
Hayi, siyabonga Mhlubulo othi siphe uNdiweni ithuba lokugqiba uhlelo. Ndiweni, phosela amazwi okugcina.
Sesikuqhuzelayo ukuthi inxa kuthiwa kulandela izinqumo ze-COVID-19 uzandla wasinde awukhangele futhi indaba ama-livelihoods abe ne-balance between i-COVID-19 restrictions enforcements and also ama-livelihoods. Sikhangeleke abantu abachaphayo ngabantu abangcono kusho ukuthi abanye labantu abaningi uzulu ogcweleyo akula muntu omkhangeleyo uzaduveka nje khonokho sokusuke sokuphambanisa-ke ilungelo lokuthi siyalingana njengabantu.
Hayi, silukanda basithanda ukubonga uMike Ondweni kanye loRobson Mhlubulo ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethweleni ohlelo lwanamhlanje. Alingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 lakukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Olivalisayo ngenjabulo, igama nguMike Ove. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Ove. Wezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club linqobe eLebulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weChibuku Cup. Kulamaqembu amane adlala kugroupu le eLebulawayo. Kulamanye njalo amaqembu endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Kulabanye abantu abadika balulandeli uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obuleyo umkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla eliqhamuke kwele Indi. Izakhamizi zikhala ngamahuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide lokunye. Sokule minyaka emibili kwabhubha uDumiso Dabengwa wayekhokhela ezomvikela zamasosha ensitha kubandla lezabhu lebutho lezibra. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo ngugibs Dube.
Siyalibona.